VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela kustudio 7 ngenjabulo ngomvulo mhla zimashumi mavili lanhlanu kumbimbitho 2019 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
umsebenzi wenziwe izizalwane zeZimbabwe mahlayana nje ziphume ezindlini zazo lezindaweni zabo eziningi zisizana ngendlela ephakeme kakhulu kusetshenziswa izandla lezinye into ezifana lazenezo. Ngibone ngani khonokho kuyinto okufanele siyibone siyibonge kakhulu kuZulu weZimbabwe ophatheke ngalolu duko.
Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManikaland iqhubeka, uhulumende uthi baningi abalokhe bengakafinyelelwa luncedo abaludingayo.
Ithathi yavumela ukuthi khona sirejiste sonke kuzek, kodwa-ke kube sukusenziwa ama-primary elections. Sabhaliswa phansi, sabhala ama-affidavit ukuthi ozaluza ku-primary elections uyahamba e-withdrawal. So waluza-ke primary election.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukhansila ka-Ward 28 e-Country Park koBulawayo sebelolonga imikhankaso yabo okokugcina ngesikhathi sokusobala ukuthi bandla le-MDC lilamalunga amabili kulolu khetho. Omama beGwanda bakhala ngenhlupho abahlangana lazo lapho befuna incwadi zokuzalwa ama-birth certificates. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa imizamo yokuhlenga lokuphathisa abahlaselwe lizulu lesiphepho eManikaland iqhubeka, uhulumende uthi baningi abalokhe bengakafinyelelwa luncedo oluphuthumayo olufana lokudla abaludingayo ngoba lapho abakhona akufikeki kalula. Umphathintambo bona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele iStudio 7 ukuthi izimota ezithwele ukudla lokhe zisehluleka ukufika kwezinye izigaba ngenxa yemigwaqo eyachabalalayo kwathi lamabholoho lawo adilika. Lanxa inhlanganiso ye-International Organization for Migration isithi abantu abafileyo bangamakhulu amabili lamachumi edlula kancane ayisithupha 259. Umnumzana Moyo uthi ngokubala kukahulumende inani labafileyo lifika ku-179 njalo abangaziwayo ukuthi bangaphi bangu-329. Abenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-World Food Program bona baqhubeke besipha uZulu weManikaland ukudla namuhla lezinye indingeko ezifana lemithi yokwelapha kanye lezigqoko. I-WFP iphiwe i-helicopter ngumanyano we-European Union eyokuthwala ukudla lokuhlenga abantu. Elebhilitane lalo lithembise ukwengeza uncedo lwalo phezu kwe-23 million eliphe ngeviki edlule. Kusenjalo ibandla le-MDC lithi umanyano wesadaki kumele uvize umhlangano wokuphuthuma uhlaziye udaba lomonakalo obangelwe yi-cyclone Idai eZimbabwe, eMalawi laseMozambique njalo udinge uncedo. Siqhume isiphathamandla saleli bandla uDokotela Nkululeko Sibanda.
Enye yenjongo zesadaki ngezokuthi isize uzulukazi okusadik region ukuthi nxa kukhona izinto ezihlasela izimpilo zabantu ngendlela ephakemeyo, isadik ibambanisa amandla wonke ukuthi ivimbele lokho. Ngakho-ke esikucelayo ukuthi mhlawumbe isadaki ingazama ukuthi ixhubanise umsebenzi wokulungisa izivumelwano zokuthi kathi kuyiwa phambili kungasetshenzwa njani ukuthi impilo zabantu zingalahleki ngendlela enje nxa kungaba lesisehlakalo esifana nalesi. Siyabona ukuthi phela i-cyclone le ichaye kwele Mozambique isizofika kwele Zimbabwe, kodwa bekungela muntu owezimbabwe kumbe owemozambique othi hayi yekela sitshela abanye abaphambidlanyana abangafikela ludubulela ukuthi kukhona okuzayo njalo kukhulu okungakanani. Khonokho into efanele ilungiswe kakhulu ukwenzela ukuthi nxa kuyikuthi izinto ezinjalo zenzakala kungabi lokulimala kwabantu abaningi khona kuyikuthi bekungavikeleka.
Khona lingathini ngemizamo eqhubekayo enziwa nguhulumende labanye abachiyeneyo abagoqela benhlanganiso ezizimeleyo eyokuphathisa uZulu weManicaland?
Iqiniso likhona ngelo ukuthi imizamo kahulumende isisemlutshwana ayikabonakali ukuthi ngabe iqine kangakanani. Okukhanya kwenze umahluko omkhulu kakhulu ngumsebenzi wenziwe izizalwane zeZimbabwe mahlayana nje ziphume ezindlini zazo lezindaweni zabo eziningi zisizana ngendlela ephakeme kakhulu kusetshenziswa izandla lezinye into ezifanelazenezo. Ngibone ngani khonokho kuyinto okufanele siyibone siyibonge kakhulu kuZulu weZimbabwe ophatheke ngalolu dubo. Iy'nhlanganiso zaphesheya lezi zaseZimbabwe zikhanya lazo zisuke zaphatheka kakhulu zibhijise umsebenzi ngendlela ephakemeke kakhulu ngemva kokuba zisuke zaqalele mba ngoba uhulumende bengazange atshele ukuthi kuzaba lo dubo kumbe kulo dubo. Khonokho kuyakhuthazwa njalo njalo siyakubonga ngelimqotho. Siyakwazi ukuthi uPresident Nelson Chamisa uye waqala phela uhamba wayafika kwelechimanimane lapho nakubochipinge. Uzulukazi welizwele omhlaba wonke jikelele wasebona ukuthi kukhona okwenzakalayo laphayana wasebijima wabuya. Ngakho siyakhuthaza njalo nabakhokheli ukuthi bazame ukuthi basebenze ngaleyo ndlela kusiya phambili ukuthi nxa kulo dubo baphangise bahlabe umkhosi hatshi ukuphuza lokhu okwenze uhulumende wethu.
UDokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC sixoxela ekweleBhilithane. Kusenjalo uhulumende waseBhilithane usesungule isikhwama semali yokuphathisa abawelwe ngumonakalo we-cyclone Idai. Kubika u-Ezra Chisa Sipanda.
Uhulumende weBhilithane uthi uhlulukelwe kakhulu njalo ukhala labantu beZimbabwe ngokulahlekelwa kwabantu abaningi ulandela izulu lesiphepho. Lokhu kubikwe ngumphathi ntambo obona ngezwekazi le-Afrika uNkosazana Harriet Baldwin.
The UK is sending very, very heartfelt condolences to everybody who's been affected by the terrible cyclone that hit Mozambique.
Thumela umbiko ngenhliziyo ephathekileyo kakhulu kubo bonke laba abahlaselwe yi-cyclone echaye eMalawi, leMozambique laseZimbabwe kuviki eliphelileyo. Sithi siphuma phambili ekuphathiseni ngokudla nemithi lalokho okuhluza amanzi ukuze ahlanzeke. Sithi njalo siza kuba khona lesiphathisana sixoxisana labantu ngalesi siga esithiye izilonda.
Uqhubeke echasisa ngemizamo eyenziwa nguhulumende wakhe yokuphathisa abehlelwe yile ingozi.
The Disaster Emergency Committee has launched an appeal today.
Ikomiti yengozi ezifana nalezi e-UK isifake umkhankaso wokudinga uncedo lwemali. Njalo uhulumende yase-UK ithe iza kwengeza phezu kwalokho okuyabe kutholakele ngesilinganiso esifanayo. Ngakho abantu bayacelwa ukuthi banike ngomusa omkhulu. Nxa ulezi hlobo okhathazeke ngazo kakhulu khonale ekhaya eZimbabwe uyaziswa ukuthi uye ku-MP wakho lapho ohlala
khona.
UNkosazana Baldwin ugcizelele njalo ukuthi imali yonke ezabuthaniswa bazazihambisela bodwa kulabo abehlelwe ngumonakalo ayisoze yanikezwa uhulumende weZimbabwe.
Everything that you give to the Disaster Emergency Committee will go to those most in need.
Konke okunika inhlanganiso ebona ngezingozi zalolu hlobo kuyakuya kulabo abakudinga kakhulu. Siza kusa ku-civil society organizations eziphethe kakhulu ngokuncedisa kulokhu khona ngale ezinjengeyinhlanganiso ezingatholi imbadalo. Asisoze langitsho sithumezele imali ngohulumende.
Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Lucia Dube, okhokhela umanyano wenhlanganiso yeZimbabwe kweleBritane weZimbabwe Diaspora Focus Group, laye upha umbono wakhe ngalolu ncedo.
Sikube le disaster ngale eChimani Mani, bathe bazazama yonke imizamo abangayenza ukuthi babone ukuthi abantu beChimani Mani bathola uncedo olungabe luyadingakala.
Kunengi okuphumeka kulomhlangano oqondana lelizwe leZimbabwe.
Into enhle esiphumelayo lapha namhlanje ukuthi sebevumile ukuthi bazancedisa ilizwe lethu laseZimbabwe ukuthuthukisa ikakhulu amabhizimusi ethu. Sizama ukuthi ndawonye labo silungise i-event yokuthi sinxuse amabhizimusi ethu babuye lapha bazahlangana lamanye amabhizimusi ukwenza ukuthi kubonakale ukuthi nga ama-interest akhona phakathi kwabo anjani njalo angapromotha njani.
Uhulumende weBritane uthi ufuna ilizwe leZimbabwe lithuduke kwezomnotho, njalo lesifiso solincedisa kungaba lenguquko kwezamalungelo wabantu lezombusazwe. Imele Studio 7 eLondon, ikamela nguEzra Jesus Banda.
Umongameli Emerson Mnangagwa usuke elizweni eMiniyantambama namuhla elubhekise kwele South Africa ukuyaphatheka emhlanganweni weSADC ojonge ukutshengisa uxhaso ebantwini baseWestern Sahara okulilizwe elathunjwa iMorocco ngo-1975 njalo elilokhe liphansi kombuso walelo lizwe. Lolu luhambo lukaMnangagwa olwesithupha phakathi kwensuku ezinhlanu. Ngomgqibelo ubese Angola. Okucunula abantu abanengi ukuthi uMnangagwa uhamba ngendizamchina ayabe eziqhatshe ezisuka kwele United Arab Emirates ezibhatalelwa nguZulu. Inengi lithi udlalisa imali. Abancintisa kukhetho oluzaqhutshwa ngomgqibelo ozayo olokudinga ukansila ka-Ward 28 e-Country Park kobulawayo bathi sebelolonga imikhankaso yabo okokugcina ngesikhathi sokusobala ukuthi bandla le-MDC lilamalunga amabili kulolu khetho abalisa u-Elderman Colette Ndlovu loNkosazana noMagugu Mloyi. U-Elderman Ndlovu wayengukansila we-Country Park okweminyaka elithumi kodwa ngokhetho olwedluleyo wanqotshwa kuma-primary elections ngukansila Happison Ncube owebandla lakhe obhubhe kunyanga ezimbalwa ezedluleyo okubangele ukuthi kuqhutshwe lolu khetho. U-Elderman Ndlovu uthi wanqoba uNkosazana Mloyi kukhetho lwama-primaries. Kodwa uMloyi utshele iStudio 7 ukuthi kaphumi kulumncintiswano ngoba kwakulokuqilibezela kulolo khetho njalo ibandla lakhe lathi kaqhubeke encintisa. UMnumzana Kidwell Mjuru uncintisa emele ibandla leZANU PF njalo isiphathamandla saleli bandla uMnumzana Kembo Mohati ubemkhankasela ngempela viki. Kuncintisa amabandla alithumi lambili kulolu khetho. Sixoxelo Elderman Ndlovu ngalolu daba.
UKembo Mohati simzwile ukuthi ukhona sibili kuwile e-Country Park. Kuhle ngokuzibonelela ukuthi bona njenge-government bayehluleka ngoba ukuthi azazofika khona fana afike khona angikwazi ukuthi ufike njani ngenxa yokuthi i-project leyana engari kayetalani kudlela phate khona. Hayi project ye-government kodwa ke thina hayi asiyesabi iZANU PF esikukhangeleyo ukuthi abantu bakobulawayo bayayazi into abayifunayo. Ukudla kwakhona basakunikwanga kwabuya imoto ezimbili ezafika zafaka kuphela zithwele umumbu kumbe zaziphendulwe emgwaqweni zizihambela zafika zama khonapho wa-adresa waqeda uthe eqeda yena ehamba le mota lezo zihamba kwathiwa kade zithwele umumbu khona ziyagayile manje zaziyabe zisiya ngaphi nxa zazi ukuza kokunika abantu abantu
Libabili kubandla lenu le NDC Alliance kulo onkosazana nomagogo Mloyi. Manje lokho akusoze kubangela ukuthi ibandla lakho linqotshwe yini njalo kakho yini ofuna ukuphuma.
Akufanelanga kube kuthiwe ukhona ophuma, ukhona ichadi yavumela ukuthi khona siregister sonke kuzek. Kodwa ke kube sokusenziwa ama primary elections. Kusabhaliswa phansi, sabhala ama-affidavit ukuthi ozaluza ku-primary election uyahamba e-withdrawer. So waluza ke ku-primary election. So kwakufanele ukuthi yena ahambe ayi-withdrawer i-form yakhe lana yayifake zeke. Yikho-ke kasakwenzanga lokho. Engasakwenzanga ke iparty yethu i-leadership ihlale phansi yasimxotshe epartini, ngaseyililunga le-party. Noma esemile ngoba ngale wayerejiste ngelokuze ngephathi yethu, kodwa kukhona ukuthi akaza awine iphathi ayisoze imu-accepte njengomuntu ongaphansi kwephathi yakhe. Kodwa kusalayo ukuthi njengendlela mina engasebenza ngayo labantu angaza kawine mina ngikhona.
Kodwa kabakho abamsekelayo abazayenza kwenzakale lokhuyana okwenzakala ukuze kunqobe uMnumzana Raj Modi.
Abamsekelayo abephathi yethu kabakho ngoba nxa bengabe iphathi yethu kufanele balandele ukuthi yona iphathi ithini. Ungabona umuntu esenza okungayisikho akutshelwa iphathi kuthi ukuthi asokwedungaleli.
Longo Elderman Colette Ndlovu oncintisa kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 28 e-Cowdery Park koBulawayo. Lithiye indlebe kuona lo umsakazo ngo 6:30 ekuseni kusasa lapho esizaxoxa khona lo nkosazana noMagugu Mloyi ngalolu daba la ngomkhankaso wakhe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Omama beGwanda lamhlanje behlise ezimathonsi phambi kwekomiti yepharlamente ebona ngendaba zasekhaya bekhala ngenhlupho abahlangana lazo nxa bedinga incwadi zokuzalwa ezama-birth certificates okudala ukuthi abantwababo behluleke ukuya esikolo. Kubika u-Albert Ncube.
UZulu ongene lo mhlangano uthi uhulumende kumele aguqule imithetho yokuthatha incwadi zokuzalwa ama-birth certificates esilidala ukuthi iningi labantwana kulesi sabelo lingatholi lezi ncwadi okubangela ukuthi abantwana behluleke ukufinyelela ezemfundo. Lo mhlangano wenziwe ngemva kokuba inhlanganiso yabatsha e-Community Youth Development Trust CYDT ibhalele idale lephalamende ikhonona ngenani labatsha abangela ncwadi zokuzalwa kulesi sabelo. Osakhulayo uSibongiseni Mthombeni oyintandane eleminyaka elithumi lasikhombisa yokuzalwa osuka koMzimuni wehlise inyembezi lapho ebikela iqula lephalamende ukuthi sethiye isikolo ngoba engelayo i-birth certificate.
Umama wabhanzi usemncane ugogo ozala umama wabo. Ngathi sebevukile ngathatha ugogo ozala ubaba. Ugogo ozala ubaba ngahlala naye kodwa ubaba kakho usegoli animasa. Ngawufunda ngaze ngawuthi form 4. Ngehlulekile ukubhala uform 4 intoba lokuthi angilaphe. Ugogo uzamile ukungithathisa ibhethi wehluleka ngenxa yokuthi kuthiwa kufunakala idebhi kamama. Ngathesi angifundi ngenxa yokuthi angilaphe.
Unkosikazi Nomvula Ndlovu wethule udaba oluzisa usizi. Uthi umntanakhe wambalekela emjiyela umzukulu omncane osekumele aye esikolo kathesi kodwa inkinga sokufunakala uyise omntwana ukuze athole i-birth certificate.
Bathi ngibuye lobaba wakhe. Ubaba wakhe ngizambonanga emapholiseni ngaripota ngesikhathi umntwana embalekele wanjiyela umntwana. Emapholiseni ngithe uhamba kwami bathi khona ngihambe kumpholisa engangiripote kuye ngesikhathi umntwana ebaleka. Mina umpholisa lo wangisamazi. Ngiyambonanga.
Unkosikazi Progress Fund owesitezi obesemhlanganweni lo uthi lo makhelwane lomkhuhlane wengqondo obhekane lobunzima bokutholela abantu abakhe ama-birth certificates osekudala ukuthi bengasayi esikolo.
Okwakhathesi labantwana ababili labo angazange abazi uyise wabo ukuthi ngubani ngoba ngumuntu ophambanisekileyo bamele ukubhala grade 7 bekumele ba register beku grade 6 khathesi so then abayenelisanga ku register grade 7 ngenxa ukuthi abala mabhesi so kuthi ukuthi kungenzakala ukuthi bengasabhala grade 7 umntwana abahlezi ekhaya babuyiselwe emuva last week so kuthiwa ba register
omunye okhala ezimathonsi kulumbuthano ngunkosikazi Anna Magama ongumfelokazi eDambashogwe odabuka kwele South Africa.
Ngeza ngekhombani umuntu walapha ezinsiyabuya layo kwakhulumkani wabhubha asela labantwana labanzulu lokungithisha emahhofisini bataya ngaphandle kokuthi kubuyele ngakini lanamuhla lokungihlezi ngenjalo angilazithubha labantwana abalazithuba ekubuyela ngisakwanisa ukubuyela ngisabuyela ngani ngala mali ngiyabathi kumasobho hhayi thina lokwazi ukungeni sengithwele nzima asisakwazi ukuthi ngithini.
Unkosikazi Precious Njazi wematshetsheni uthi uhulumende kumele aphe izizalwane zakuleli lezincwadi kungelambadalo ukuze uZulu ayenelise ukuzithola.
Kungaba njani ukuthi vele kungabhadaliswa? Angilayo imali ukuthi ngigade ngikubulawayo ngethathi irekhodi yomntwana. Sengishitshile khonapho egwanda belokhu bengitshela ukuthi hambe edinga irekhodi. Ye, kufuneka imali yalokhu lalokhu. Kungaba njani ukuthi kuhle kuphelele ukuthi sokumahara uze wonke uZulu arejiste ngoba phela ilizwe ngabantu. Ngakho abantu nxa bengarejistwa ngemshinini bazazisakala njani ukuthi bakhona? Akuphiwe wonke umuntu mahara.
Umgcini sihlalo walikomiti yephalamende uretired Brigadier General Levi Mayihlome olilunga ledalela eParliamente emela emzingwani ududubo lwama birth certificates lokhulu.
Sisifike lapha sesizwile imbono yabantu uhlupho lolu lukhanya lukhulu kukhanya into le iyahlupha abantu emakhaya emaphandleni kakhulu kodwa layo emadorobheni bahlala lohlupho olufana nayo. Department ye-Register General kuzamele kube le imithetho ezamele itshintshe kube lula ukuthi abantu bathathe ama-birth certificates ikwesithi inxeloba kunyade kusenzelwa eHarare kuzafanele ukubuyiswe emaprovinces wonke.
Umqoqo wenhlelo ze-CYDT unkosazana Linda Mpofu uthi umthetho wokuthola ama-birth certificates kuzamele uguqulwe ukuze kube lula ukuthola lezi ncwadi.
Ekubhaleni kwethu petitions sinanzelele ukuthi okuyikho kumqoka okumele bakwenze yikuthi batshintshe umthetho wonke wama birth certificate lama ID ngoba ukhanya ubomile nko uyawomisa.
Abanye bakhale ngokuphuza kokuphuma kwencwadi zokuhambisa ama passport okumele aphume ngemva kwenyanga ezintathu kodwa sethatha phose umnyaka. Abatsha abangene lomhlangano bathuma umezo omnotho kawumanga kuhle eZimbabwe kungakho bafuna ama passport ukuze bayedinga amadlelo aluhlaza kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala endaweni ezawelwa ingozi yezulu lesiphepho elecyclone Idai esigabeni seManicaland. Ingcweti ezisebenza elozulu ezingamalunga enhlanganiso yeZimbabwe Psychologists Association sezisungule uhlelo lokusebenza zingahlawulwa lokusiza abazali ababalisi kanye lezifundi zeSt Luanga Secondary School ngemva kwengozi elethwe lizulu lesiphepho ucyclone Idai. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama.
Lolu hlelo lusungulwe ngomgqibelo odluleyo esikolo sabokholo lweRoman Catholic iDominican Convent Girls High School eHarare. Lubikwa lukhangelelwe ukuthatha inyanga ezedlula eziyisithupha kusiya ngokuthi umuntu ngamunye uthinteke kanjani ngezehlakalo azibonayo kule ngozi. Omunye wale ngcwethi unkosikazi Sikholiwe Eunice Sibanda ulandisa ngokubenze basungule uhlelo lolu.
Ukubuya kwethu la sibuye nje singabantu ze-PA ukuthi sibone ukuthi singancedisana ngapha nama-parents labantwana njengoba labo abantwana bayibo ababekhona kodwa abazali labo yibaba labantwana. Kubuhlungu kuba ebazalini ukuthi abantwababo bangena nalento enje. Labo balama-locusen abawezwayo, ama-reactions abawezwayo, ubona ngwabo because of what happened khonale. So sila ukuthi sibaphe i-support while they are going through this.
Unkosikazi Banda uthi uqakathekile ukuba balutholiswe lolu sizo abehlelwa ludubo ikakhulu abantwana besikolo.
Yes, sesiqalile kudala ukukhuluma labazali, sesiqalile ukukhuluma labantwana. Okwakhathesi labanye bami abasuka e-Crisis Support Center ababhizi labantwana kukanje. Kodwa akwenzi ukuthi ngithe ngikhulume ukuthi kuyinto esikutholileyo ebantwaneni njengoba kulani abantwana belama-rights abo, the confidentiality yabo.
Omunye wabathakazelela lolu hlelo ngumbalisi omkhulu kulesi sikolo ofundisa izifundo ze-accounts esikolo se-St. Charles Luanga Secondary School, umnumzana Lennon Chizaza.
What gave us courage and probably what lessens the burden is being able to.
Okwasenza saba lesibindi kuba khona kwethu ngesikhathi lingozi isenzakala, lokwanelisa ukusindisa oyedwa walabo bantwana kwasipha ukujabula lanxa saba lokudana lapho sesinanzelele ukuba sesilabantu abalahlekelwe yimiphefumulo. Osekukhona kithi yikuba sikhangele sisiya phambili, sicabange ngalokho esesithe sakwenza ukusiza izifundi. Lizokhumbula ukuba lesi sikolo kungesilesiyana esikusibanga saphezu, kodwa sikhangela imizamo esithe yenziwa ngababalisi kusukela kuform 1 kusiya kuform 4, sizathola ukuba bese siphakeme lesi sikolo.
District and in the country.
Uthi uzimisele ukuphindela esikolo uChizaza aqhubeke ngomsebenzi wakhe wokuthuthukisa izifundi ngendlela ezehlukeneyo.
Yeah, it's something that I have processed, something that I have looked at.
Into esengicabange kakhulu ngayo hathi ngoba ngingomele azwelwe usizi, kodwa njengomuntu othe wasiza ngendlela ethize ukubonisa abafana laba ukuthi okwenzakala kibo yinto elakho ukwehlela yiloba ngubani empilweni kwenzakala sikhathi sonke. Kungakho ngizimisele ukuphindela kulesi sikolo ngiyefundisa izifundo ze-accounts engizithanda okwamagama, ngisize abafana bami ukuba baphumelele kumihloliso yabo.
Help my boys to prosper in the next coming examinations.
Esinye isakhamuzi edolobheni leHarare, umnumzana Colin Ncube uthi kungumbono omuhle lowo ukuba basizwe labo abawelwa yilolu dubo olwalethwa lizulu elilesiphepho le-cyclone Idai.
Kuzabancedisa nje to a certain extent ngoba lokhu abahlangana lakho kungabahlupha kakhulu, even lanxa sebefunda, lanxa sebekhuluma sebebodwa. Engaziyo ukuthi counseling yakhona bazayenza as a group kumbe nga one-one, ngoba i-trauma yakhona asazi ukuthi bazayi-assessa njani. Kodwa kungaba kungumqondo omutsha nje ukuthi bancediseke nje khona lapho. Kungabasiza kakhulu ukuthi bancediswe ku-counseling, but amboni ukuthi i-memory yakhona ingahle iphele nje khona lapho babuyele esikolo. Ngokuphana
uvumelana lo mcabango wabantwana laba ukuba basiwe kwezinye izikolo hathi lapho babona khona lingozi isenzakala, lapho owabhubha khona abanye babo?
Bengabantwana benjalo babefisa ukuthi beye kwenye indawo engasiyo lapho ababona khona abanye babo besifa, ababona khona abanye babo bethwala nzima, behlala bengahlanga. Ngoba mboni ngani noma after i-counseling nxa bebuyela endaweni engenalana, ama-memories lana angaphenduka njalo.
Abantwana kunye lababalisi besikolo se-St. Charles Luanga eChimanimani babona mathupha abanye babo belahlekelwa yimiphefumulo ngemva kokugqitshelwa lidwala lodaka oluvele entabeni ebibucwadlana. Abaqhuba lomsebenzi bathi uzasabalaliswa ufinyelele lozulu wesiqindi seChimanimani beqale ngababalisi labazali abalabantwana abafunda kulesi sikolo se-St. Charles Luanga Secondary School, sona ebesilezifundi ezifika phose amakhulu amathathu kuhlanganiswa labafunda bevelela emakhaya. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siyabonga Gama, kwanele mthakazi omuhle. Likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo okwamanje nguNtungamile Inkomo. Matukanduna bafuphatila.
Sibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.